Inengi labantu bakobulawayo lenelisa ukuthola amadola alikhulu kuphela emabhanga. Kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle osokusenza kube nzima ukulungiselela ikhefu lekhisimusi. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga lokhu sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kulamali etholakalayo. So silobunzima obukhulu kubhizimisi ngeholiday, so asikwazi sisebenza njani.
Usibanda uqhubeke ethi abantu sebethwele nzima kukanti uhulumende wayethembise ukuba uzaqeda udubo lokusilela kwemali ezweni.
And then ezitolweni lapha abantu abanengi abayithathi bengathathi EcoCash azokusenzala abantu sebewoda amagrocery bayethengisa ngeprice echip ukuthi bathole icash ngoba icash yiyo esidingwa ngabantu. So silobunzima obukhulu elizweni esingakwazi ukuthi uhulumende upromisana abantu into azabancedisa ngayo ngoba kuselanto ekhanya incedisa abantu.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sasePlumtree uthi ukungasebenzi kuhle kweEcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga, kodwa babelokudana okukhulu bethole ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. Okwe-EcoCash lokhu kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade sebeqhuba ngayo ibhizinisi bebesebenzisa yona kakhulu i-EcoCash. Ukungahambi kuhle kwe-EcoCash lokhu kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi. Bathe bezama ukuthi beyisebenzisela lapho sokuthiwa khona isibuyile back EcoCash, badlelwa izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi.
Unkosazana Agnes Chuma isakhamuzi sakobulawayo laye ugcizelela okukhulunywe nguSithole.
Ukuswelakala kwe-cash lokho esesibhekane lakho eZimbabwe singathi vele kuyasihlukuluza kakhulu ngoba one ukwenza i-corruption. For example, ngakutshela ukuthi mina last week ngitshayisane losiphathelene wangithengisela imali, cabanga imali sithenga enye imali eZimbabwe and ekhathesi ukuthi ngize ngithenge ibhanana nje emgwaqweni nje just nge-50 cents. So kunzima ngoba i-cash vele asilayo thinanti. Indaba le futhi senza ukuthi even ilizwe ngokwalo as a whole is affected ngoba i-foreign currency uzayithenga ngani njengoba i-EcoCash isebenza locally. So ama-businesses vele akasoze a-expand, akasoze ayenze lutho.
Esethula imali entsha yelizwe ngenyanga edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 amadola ebhanga ngeviki, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-EcoCash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisesambeni sikamakhalekhukhwini. Amavinkili amaningi edolobheni asesala ukwamukela imali eku-EcoCash yebulenjini kodwa bethatha eyemabhanga. Ngimele iStudio 7 yiwo bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.